Ungabona besithi bayama bona bayahamba. Asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilokhe besala besithi bona abathandi lami. OJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu, badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhe bedefend amanyala wonala. Kusasa bangavele bambone sedliwe umnankaba bazadefend omunye ngabantu abaphonga ukukhwezela uDlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo baba uJoseph Chuma ozasapota yonke into nomimbi enefundile. Zisithi njalo ngomntana umntana womfundisi uChuma wayebamba abantu bakaNkulunkulu. Abadala bayatsho bathi makaza izizali lokhu laye uChuma ufanele kukhondeme lo baba uGawule umfowethu bafanele bakukhonde. Uma bengabantu sibili bahle baresayine kuzana uPhesi saba amajaha uJoseph Chuma lidobhile izigawule izihlobo zami. Ngiyabacela sibili through Studio 7 ukuthi hhayi abaresayine babuye ebantwini ngoba abakukhulumayo nsuku zonke kwi-Studio 7 kuzondisa abantu. Kodwa bona laba abahlala khona every 50 meters njengogawule lamangcwaba etsholotsho ayenziwa ngumqashi. 50 meters ilingcwaba lingcwaba kodwa uzabona abantu besenze nje. Isihlobo zami Gawule noChuma Chiyanini lokhu sokuyangisa siyabonga.